umhlaba jikelele unanza amalanga ayisikhombisa asukela mhla ka 12 Lwezi kusiya mhla ka 18 awe World Antibiotic Awareness lapho ikhansile yedolobho lakobulawayo imanyene logatsha lwezempila kahle abahlale phansi bazidla ingqondo ukuba lolu dubo lwamaphilisi angayisayenelisisi ukusebenza emzimbeni bangaluqeda kanjani. Umsekeli kamqondisi wezempila kahle ekhansilini yedolobho lakobulawayo udokotela Khulamuzi Nyathi uchaze ukuba lolu dubo luhlasele ilizwe jikelele njalo bananzelele ukuba asekhona amaphilisi angasasebenziyo emzimbeni.
Sesinanzelele ukuthi kulamaphilisi amanye angasasebenziyo ngenxa yokuthi izinanakazane zanamabacteria aseyiguqukile abayilwana umhlobo esithi kuthiwa u-resistant. Kusiya ngomkhuhlane ngomkhuhlane siyathola ukuthi izinanakazane ezibangela imikhuhlane etshiyeneyo sezibangele ezitshiyeneyo zokuba resistant emaphilisini lawo esilawo. Ungakhangela kathesi besinomkhuhlane nalo siwubiza ngokuthi we-cholera owesihudo amaphilisi ebesivame ukuwasebenzisa lawo abo okuthiwa ngo-doxycycline almost 80% ezinanakazana asisabulawa ngamaphilisi esiwajayeleyo.
Udokotela Nyathi uqhubekele phambili ethi udubo lokungasebenzi kwemithi bakubone ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane wesihudo abantu bengasasili ngesikhathi kulandela ukuphiwa imithi esezweni yokwelapha isihudo.
Lokhu kuludubo ngoba siyabe sile esithi ngama guidelines imithetho okumbe ngathi indlela esabe sicetshiswe ukuthi selaphe ngayo abantu. Nxa kuyukuthi silandela leyo mthetho bese sibona abantu bengasasili ngesikhathi esiyiso esicabangelayo kuyasuka kusihluphe ngoba kuyabe sekusitsho ukuthi sokufanele sithenge eminye imithi edulayo ngaphandle kwelizwe ukuze sizame ukuthi selaphe abantu laba abakhona khona lapha. Then into le engingatshelwa ngokuthi nxa umuntu evele elemkhuhlane ephiwe i-treatment or bephiwe imithi ethize kufuze anathe imithi leyana aze ayiqede.
Udokotela Portia Manangazira ongumqondisi wezokuvikelwa kwemikhuhlane ezweni kugatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana ongumgcini sihlalo njalo wequla labodokotela ababona ngeze-antimicrobial resistance ezweni ukhuthaze amavinkili athengisa imithi ukuba angathengiseli izigulane imithi mahlayana anjengama-antibiotics.
Kuzabe kuhle, we can actually get over that problem. Kumele vele ukuthi abantu abalapha ama-nurses, ama-doctors, ama-pharmacists bengadispensi ama-antibiotics just like the way they are doing currently.
EZimbabwe imikhuhlane ethile yemacansini ayiselapheki kuhlanganisa lophepha. Ngomnyaka ka-2015 inhlanganiso yamazwe omhlaba kwezempilakahle i-WHO yaphawula ukuba udubo lwe-antimicrobial resistance ludubo lamazwe omhlaba njalo uhulumende weZimbabwe uphakathi kokukhankasela ukucwayisa uzulu ngodubo lolu langokuthi lungayenqatshelwa kanjani ezweni. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.